Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kuHlolanja 2021 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ingcwethi kwezempila kahle zithi igciwane le COVID-19 elitholakale kule South Africa lilakho ukumemetheka kwele Zimbabwe nakwamanye amazwe.
Igciwane selitshintshile yikho iyingozi embi kakhulu, into ekhanya yayenzakala njalo kudala ngabo ngefrezi.
Ithakazelelwa ngabantu abaningi ingoma ethulwe intathele zindaba uHopewell Chinono ethi Demloot.
It was never put out as a piece of journalism.
Ingoma le ngathi ngiyethulela uZulu kangizange ngiyenze engalingiloba indaba.
Idalele Senate kwele Melika selilungiselela ukuthonisa amacala etheso owaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump.
Kusobala ukuthi ama-Republicans abamdefendayo kathesi abahlebe emlwele impeachment ingakaqali. Kabasose bavotele vote ndawonye lama-Democrats ukuthi ayimpeachwe.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abalitshumi lantathu 13 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abedlula ikhulu lamatshumi amahlanu 56 bahlolwe batholakala bele-COVID-19. Lubika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1316 asebebulewe umkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Uhlangothi lolu luthi abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu 34,487 sebahlolwa batholakala belo mkhuhlane lo ngesikhathi esifanayo. Unani leli sokulabedlula inkulungwane ezingamajumi amabili lanhlanu 28,383 asebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 103,000,000 asebetholakale belo mkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Sithi sokwabhubha abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Kwele Zimbabwe ingcwethi kwezempilakahle zithi igciwane le-COVID-19 elilolaka elaqala kwele South Africa lilakho ukumemetheka kwele Zimbabwe. Uze sizwe okuningi ngalokhu sixoxe nosicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo hospital.
Nxa sisekela igciwane leli limemetheka kakhulu ebantwini, liyathola ihlandla lokuthi litshintshe libe into eqinileyo kakhulu. Yikho ke lokho okuvelela eSouth Africa lokhu ngokuthi eSouth Africa hayi lamemetheka lakathi silokheli memetheka mpijani igciwane leli. Yikho ke leyo kuthiwa i-variant iyatshintsha ngoba lona igciwane lifuna ukuthi lihambe kakhulu ebantwini lidle lisuthe. Xa lisuta laphana le hayi belibulala abantu abaningi. Yikho ukuze liphile lalo liyabe lidinga ukuphila lalo lizala abantu ababo. Liyatshintsha ukuthi thina imizimba yethu, ngoba nxa lingatshintshi imizimba yethu iyabe siqina ilikhulele. Yikho ukuze lingakhulelwa ngabantu liyatshintsha lalo isimo sabo lingene ngezinye indlela. Yikho ke lekho okuse-South Africa sokukhanya ukuthi hayi igciwane selitshintshile. Yikho iyingozi embi kakhulu, into ekhanya yayenzakala njalo kudala ngabo ngefreza laba abakhulu abakwazi ngefreza ukuthi kwaqala kwaba lehlandla elinye libuyayo abantu bayidelela ithe libuye lesibili lachala bulala abantu abaningi kakhulu. Yikho lokho okuzayenzakala liyabe lokhu elitshintsha uze kusasa sokulelinye njalo selitshintshile.
Kuzahamba njani-ke lapha dokotela, njengoba-ke ukhuluma nge-variant lay, akusize kubuye okunye okwethusayo, likubona njani lina njengabodokotela?
Elesithathu lingeke liyekele ukubuya ngoba kathe santi uzwile abanye bekhonona ukuthi abafuni bona i-lockdown, bafuna ukuyathengisa, bafuna ukuyenza. Nxa bephuma lapha lezindlini sebelipha-ke ukudla lokhu ukuthi igciwane liye phambili. Khona phana nxa bengani bayalala kwambani igciwane selivumbuluka ngehlandla lesithathu. Mina ngokubona kwami amahlandla azaba maningi ngoba leli alikhanya lihlakaniphile kakhulu. amahlandla amaningi sibili lesithathu elesine lisiya phambili ngale lokho elibulala nxa libuya ehlandla lesibili elesithathu elesine liyabe libulala selilamandla amakhulu kakhulu yikho ngixwayisa kakhulu abantu ukuthi hhayi sivikeleli igciwane leli lingaze laqina kakhulu lizathola ukuthi la majekiseni wona laya kade sikhuluma ngawo singaliyekeli ihlandla leli liqina kakhulu igciwane leli lizasibulala ngoba amajekiseni lana athatha isikhathi ukuthi bawayenze so ama-six months bathi sokufika i-six months sithole ukuthi igciwane alisancedi ijekiseni leli igciwane seliqinile so kumele kuyedingwe enye i-vaccine futhi khonaphana abantu babe beshona abaningi
ize lezi varianti zingabuya pho abantu abahlatshwa ijekiseni akusoze kubahlasele futhi yini kumbe kuzabavikela
yikho phela esuke esabayo khonokhu babadube sukutho ukuthi abantu kumele bananzelele ngoba nxa sokuliinto liyana anti xa ingena emzimbeni kuyabe kunamathela khonapho so ukunamathela kwangikhona lokho kukhanya kuyabe kunjengespike ama-spike yikho kunamathela ngawo yikho ukunxa kutshintsha laphana sokuthiwa i-variant kuyabe sokula ma-spike amaningi okuthi nxa kungena emzimbeni wakho wena ivaccini owawuyihlatshelwe liyana iyazi i-variant yakudala amasotsha akho olawo wena emzimbeni wakho ayazi i-variant yakudala le yentsha kasoze ayiboni so kungena ke kunamathela ngalezi zindlela yikho ingozi lapho ezaba khona
ye kulo mbuzo futhi ovela kubaba u-Brilliant Komo uthi umkhuhlane lowo ungakubamba ebusuku dokotela kumele wenze njani ngoba ungaphuma amapholisa angahlangana lawe akutshaya akubophe wena kunapho uyabugula kumbe uhambisa isigulane so kumele ukuthi kwenziweni nxa kunjalo pho linodokotela lingena njani khonapho
amapholisa awakwazi khona lokho ukuthi umuntu nxa egula esiye esibhedlela abakutshaya uyakufika ukhulume la ukuthi ebengilele lapha sengikhefuzela sengifuna ukuya esibhedlela ngiyagulela amapholisa labo ngabantu bayabona umuntu ogulayo bengeke bekutshaye kuyamele ubuye esibhedlela ungahlali ebusuku ngo-2 ukuthi khona kumelele ukuthi i-curfew iphele odokotela labomongikazi lezigulane bayavunyela ukuhamba
lo ngusikhuqa mfundo osolwayo ngwenya osebenza empilo hospital sixoxelaye kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana e-Facebook ukazile VOA Ndebele
Lord have mercy, mercy, mercy. Daddy, open up your party, party, party. Lord of them loot. Them loot, them loot, them loot. Hospitals, no medication, them loot. Them loot, them loot.
Banengi abantu abathakazelela ingoma ethi them loot ethulwe enkundleni yokuxhumana e-Twitter. Intathela izindaba uWopele Chinono. Oloba indaba eziveza ubukhohlakali uhulumende weZimbabwe.
It was never put out as a piece of journalism. This was just hope of the citizen who was I was in my study.
Ingoma le ngathi ngiyethulela uZulu kangizange ngiyenze engani ngiloba indaba. Ngikwenze njengomuntu nje owakwele Zimbabwe. Ngakwenza sengani kangisayenelisi ukubala ingwalo zami ngisendlini. Ngithe ngikwethula ngakhumbula engangikutshela abasha. Ikakhulu okokuthi kabalandele izombusazwe. Njalo lalokho engangikucabanga ngisentolongweni.
Say, oh, you know, a lot of our youth in Zimbabwe, they listen to reggae music. Let me try and just do something talking about the
Mangalise kakhulu sengibona abantu beyithakazelela ingoma le. Banenge abantu abasebenza ezabo ezifana lale bechothoza okwenziwa nguhulumende emazweni abo. Akungilulazi lokho ngoba ngithe ngikwethula bengingalobi indaba.
Using a language and art form that they are more comfortable with. It doesn't discredit me.
Kodwa abakubandla lezano PF abagoqela uMnumzana Joseph Juma bakusola okwenziwe uChinono.
Angiboni ubana kuyini okumangalisayo ngale ngoma yalujahalo osebenza ngokuthengisa ilizwe lakhe ezuza yena amadola awemelika esenza kubana izinto zingabe lokutshintsha okungcono kulokuhlabela ingoma elimpimbe engazwakaliyo ngabe kuthiwa sifaka imbono ezazama ubana incede ukukhuphula ilizwe lethu lokulungisa umkonomi wethu ubana abantu bethu bahlaliseke
uthi ngono usebothwe kanenginengi eZimbabwe esetheswa lecala lokuthi wathuthozela udlakela ngontulikazi nyakenye abantu abaningi befuna ukutshengisela emigoqweni bekhonona ngobukhohlakali kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kusenjalo Umsakazi weZBC ubika ukuthi unkosikazi Petronella Gagonye, owayengumphathintambo kahulumende obona ngemisebenzi, usebotshelwe ukuba wanika abantu umhlabathi ongekho emthethweni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele umsakazi lo ukuthi unkosikazi Gagonye ubothwe ngamapholisa encediswa ngaba ku-Special Anti-Corruption Unit.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Idale le-Senate kwele Melika likhangelwe ukuthi lizaqala kusasa ukulungiselela ukutonisa amacala etheswa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump okuthiwa wajojozela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edale le-Congress mhla 6 Zibandlela bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli olwenziwa nyakenye ngoLwezi. Idale leli lithi uTrump wazama njalo ukuguqula impumela yokhetho ngokuqamba amanga ukuthi ukhetho lolu lebuwa ngomnqobayo uMnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lama-Democrats. Akunabufakazi obuveza ukuba ukhetho lolu lwebiwa. Kukhangelwe ukuthi abakubandla lama-Democrats edale le-Senate bazaqala ukukhuluma edale leli belandelwa ngabavikela uTrump abathi ukuthoniswa kwakhe akukho emthethweni njengoba siwaphuma esikhundleni sikamongameli. Abalandela udaba lolu abanjengonkosikazi Priscilla Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kwale Melika bathi ukhanya engani abakubandla lama-Republicans abasozi bavotela ukuba uTrump wephula imithetho yelizwe loba nje kusaziwa ukuthi wenzani.
Kusobala ukuthi ama-Republicans abamdefendayo kathe sabahle bemlwele impeachment ngakaqali kabasozi bavotele vote ndawonye lama-Democrats ukuthi ayimpeachwe. Loba nje kuyinto enhle enika abantu abasezikhundleni ukuthi kabakho ngaphezulu komthetho. Lapha ikhanya ngani ngaphandle kube lenye impumela umbe utshintsho okumangalisayo. Kuzasala nje u-former President Trump elingu-former President Trump. Mbona ngathi futhi impeachment liyana ingedlula ama-Republicans bavotele ukuthi angayimpeachwa. Uzakwenza umsindo omkhulu kakhulu ukuthi vele bekungamanga, vele ukuthi bayanzonda. Kodwa ukuzasala phezu kwebizo lakhe ukuthi uzaba nguye yedwa elizweni lase-America ukuba ngupresidenti oyimpeachwa kabili. Kuzasala kusebizweni lakhe. Eyinye indaba bebefuna ukuyinquma yokuthi nxa impeachment liyana baza impeach ukuthi angaphindi futhi ukuthi abe lesikhundla ku-politics esile esimnika ukuthi angaba ngu-president kumbe esinye simnika amandla angaphezulu. Lokho futhi kangibona ukuthi kuzaphumelela njengomuntu ofunayo ukuthi arane futhi ngo-2024. Lokuthi ama-Republicans nxa beloku bemesaba bemqhuqa uzakuphuma nje kungelalutho kungelampumela.
UMnumzana Busani Mbuso Ntini laye ohlala kwele Melika odabuka eZimbabwe uyakulandela okwenzakala kwele Melika.
Siyananzela ukuthi khona manje ama-Republican lama-Democrat ku-Senate ayi-50-50. Ama-Democrat engafaka u-VP uKamala Harris onguye umkhokheli we-Senate bathola i-51. Kodwa ukubana be-impeach uTrump kuzamele bethole i-supermajority. I-supermajority leyo i-2/3. So lokhu kutsho ukuthi kuzamela bethole ama-Republican afika 17 azavota lama-Democrat ukuthi bekhonvite uTrump.
UTrump ngumongameli wakuqala kwele Melika ukuba athoniswe amacala edale le-Senate kabili phansi kwalokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi impeachment. Abanye abake bathoniswa kudaleleli ngumnumzana Andrew Johnson ngomnyaka ka-1868 lo mnumzana Bill Clinton ngomnyaka ka-1998. ababili laba batholakala bengela macala. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi uzimisele ukusebenza lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika. Wethule lokhu umabona kude e-White House. Inhlanganiso ye-United Nations ithi zithwele nzima iziphepheli ezihlala kwamanye amazwe ezabalekela impi yomvukela eTigray kwele Ethiopia. Sokuzikati sezamasiko.
Ngiyelwa baba mkhulu
namasiko
babe lobola.
Uhlelo sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Siyakwazi ukuthi kuleze izadenda izadloli amaminyela imnyi lokunyokujeneyo. Kuyini okuthandwa ngabantu ngesikhathi lesi kusina izulu?
Angibikelela baba uDube nabalaleli bonke be Studio 7. Luhlelo lomnandi kakhulu olukhuluma ngezithele zeganga njengoba nje lezulu lisina kangaka kulonyaka lo. Izithele zeganga ke eziba khona nezithandwa ngabantu ngalesi sikhathi kuvamise kuba izithelo lezi zifana labo mhaga uwe lamathunduluka. Nezinye izithelo eziye zidliwe izimpande kanye lalokho engingakubiza ngithi ngamajodo engikhuluma ngezithelo lezo thola ukuthi ziyabe zidliwa okuba khona ngaphansi komhlaba okungamajodo. So izithelo ezifana nabo ukhona nje okuthiwa igonsi. Igonsi leliyana kuba nelinye futhi elingomunye umhlobo okuthiwa inkinyane. Ngingazi ukuthi nje kwezindawo balibiza bethini. Bese kusuba nje obukhulume ngamaminyela nje amaminyela kuyokuthiwa umqobo. Ufika lapha udonse nje impandelane izophuma iyinde ayinazo impande ezingamaxakela usumhluba nje kahluza idla njengomntwana odla imve uhlafune nje ukhafula imvuthuluka leyana osale uginya amanzi lomhaka kuwe ke othola umhlophe njengoba kunje nje umhaka wonke umhlophe kuthe egangeni lonke abantu hayi ngempela bayithola into yokwenza nomthunduluka. Amathunduluka amanengi nje njengoba sikhuluma kanje ubomvu egangeni aziningi izithelo zeganga ukuzibala ngeke ngize ngiziqede.
Kukhona njalo okunye okubulalayo phela abanye abantu baphongudla nje umuntu aphongoqobelela nje kuyini okungamelanga abantu bekudle
ebungozini laphana. Yebo kambe zikhona izithelo ezilobungozi njengoba sonke sesithi sikhula sifundiswe ukuthi isithelo esinje lingasidli siba lobungozi. Enye into ethanda ukuba yingozi izinto ezifana namakhoa. Khona la makhoa babuye bayobize bethi ngamajangala jim. Engingazi ukuthi lulimi oliqondileyo yini kodwa adume kanjalo. Lawa makhoa esikhathini esiningi anokutholakala elombala ongathi ubamnyama kokunye ongathi ubrown ngaphansi. Nxa wabhekile nje ngathi umbe ngithi inkowankowane. Ngoba amakhoa ngitha aluhlobo oluhlukene kukhona la kuthiwa ngamakhoa aphuma esidulini bese kusiba nenkowankowane. Yiwo la kuthiwa alobungozi ukuthi nxa umuntu engawadla ngempela engaze kumbizelela ukufa. So ngingatsho ngithi abantu kumele baqaphele ngoba njengoba lisina kanje izulu aba maningi futhi amakhoa ayizinhlobo eziningi. So kufuneka ozathi owadlayo abe lesiqiniseko sokuthi uyawaqonda amakhoa azowathatha ahambe lawo ekhaya.
Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Sithathelele ithuba ukuthi sibonge ubaba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. lamhlanje ngilomfundisi Thande Kosintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana sibingelelana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje ngubana uNkulunkulu evumile ubana thina esesekhona siqhubeke sisiya phambili sikhangelele ukubana impilo zethu ziyaqhubeka siba ngcono. Kunjalo ke namhlanje ke sikhangeleni ilizwi lokukhumbuzana ngaso isipho sempilo lesi esilaso, ngoba ozwa lamazwi ngophilileyo angabe elele phansi kodwa isipho sokuphila sesekhona kuye. Sizakhangela encwadini yamahubo kaDavida isahluko sekhulu lamashumi amabili lanye 121. Sizabala indima ezintathu nje kufundeka kanje. Ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni, usizo lwami luvela phi na? 2. Usizo lwami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. 3. Akayikuvuma ukuba unyawo lwakho lushelele, owolondolozayo akayikozela. Ilizwi leli lakhulunywa nguDavida eyinkosi engaswele lutho empilweni yakhe yasemhlabeni. Wayelamabutho enemali, elamandla, elezikhundla, eyikho konke. Athi lalapha ahamba khona engakhonjwa ngomunu inxa umuntu ekade ekhuluma ngaye awaginya amazwi akhe akhangele phansi. Kodwa uDavida yena lo uthi ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni. Kungani uDavida ekuphakamisela amehlo akhe ezintabeni? Intaba ngitsho lasemandulo emuva le ezintabeni lapho kwakulezindawo ezazizila abantu ababesiya khona besiyakwenza imikhuleko yabo etshiyeneyo, lapho akwakuthiwa kulezithixo ezitshiyeneyo ezitholakala endaweni ezitshiyeneyo. Ngisho lakithi imbala thina uhlango lusundu belakithi kule ndawo emadojeni okuthiwa kusenjelele, basesekhona abaya kuleyo ntaba yayo esenjelele besiyakwenza imikhuleko yabo. Yikayitsho ukuthi kubaqondume kabaqondanga, kodwa ngitsho into ephilayo esiyihlala nayo phakathi kwethu. UDavida ke uyakhangela ezintabeni engxenye wayesazi ukuthi laphana kulobhalo olunje, laphana kule nto kule dwala elinje, laphana kulesihlahla esinje entabeni, lapho okwakumele abantu baye khona besiyadinga usizo lwempilo ababeziphila ngaleso sikhathi. Uyazikhangela intaba uDavida azibuze ukuthi intaba ndini lezi zonke lezi abantu abaya kuzo kambe bayadingani. Namanje basesekhona abantu sasibabone ngendlela ezitshiyeneyo bephezu kwezintaba, abanye baze bayehlala khona, abanye bavukela khona benze imicimbi eminingi eshiyeneyo benzela ezintabeni ngobana bekholwa ukubana iintaba lezo zingaba losizo kubo. UDavida uyazibona lezo zintaba, azikhangela ababone labakhuphukayo besiya entabeni ukuthi laba bantu bayadinga usizo, uncedwe entweni eziningi ezibahluphayo. Kodwa-ke uDavida besisithi, hayi, iintaba zikhona, ngiyazibona zinhle zinkulu zilako konke abanye bayakhuphukela khona. Kodwa besisithi yena usizo lwakhe luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Zihlobo ezithandekayo, uDavida esekukhangele konke njengoba sisitsho kwaba le ndlela yokuphetha umbono wakhe wathi usizo lwami luvela kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Asikhulekeni Thixo olungileyo, asikho isidalwa ingabe yini ekhona engasisiza ngaphandle kokubana sivume usazi ukuthi usizo lwethu luvela kuwe. Hlalela thukela manje uzobona phakathi. Amen.
Lohlelo fuselela umoya silomfundisi Thande Kosintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazi omuhle Zimbabwe muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo silothando Gwinji osanda ukukhethwa ukuba lilunga lenhlanganiso ye-African Union Youth Envoy. Thando, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ungomunye wabasakhulayo osanda ukukhethwa ukumela eZimbabwe kunhlanganiso ye-African Union Envoy phansi kohlelo lwe-Chartered Hustlers Initiative. Amhlophe, amhlophe siswami ngalokho.
Ngiyabonga.
Awucela okuningi ngalokho.
Ngi-African Youth Charter Hustler emele iZimbabwe okweminyaka emibili elandelayo ngingaphansi kwe-ofisi ye-African Youth Envoy. So i-African Youth Envoy yabekwa ivekelwa ukuthi ikhangele indaba zabontanga njengoba sikwazi ukuthi i-Africa yo elabontanga abaningi kwedlula amanye ama-continents lapha emhlabeni. So ngaphansi kwalona lelo hlelo lwama-Africa Youth Charter Hustlers yabe ngikhangele ukuthi kwazakale ukuthi kule African Youth Charter eyabekwa kudala ngo-2006. Kodwa la khathesi izinto ezabekwayo under i-African Youth Charter ukugwalo lonaleliyana okuningi asikwazi and okuningi singakwazi laselizweni lethu asikwazi ukuthi kulezi nhlelo ezinto kumele ukuthi ngathi yazifakelwa njengabontanga baseZimbabwe ezibhalwe kulonaleliyana ugwalo le-African Youth Charter. Ngiyabe ngipromotha yona le i-African Youth Charter but ngikhangele lezinye inhlelo ezenziwa i-African Union njenge-Agenda 2063 ukuthi kumele kube lokuthuthuka ku-sustainable Africa.
Hlelo lolu luzathuthukisa njani abasakhulayo eZimbabwe?
Okay, so uhlelo lolu luzathuthukisa abontanga beZimbabwe ngoba luveza i-framework ebibhaliwe and i-framework yankhona ebibhaliwe ngeyokuthuthukisa ontanga ngendlela ezinenge ezehlukeneyo. Ngiyokwenza sure ukuthi ontanga ba-included kuma-development initiatives amaningi esitshona sizwe i-African Union ikhuluma ngawo. Siyakwazi ukuthi amazwe ethu ahamba ebhodaboda efika kubo-African Union kubo-United Nations besayina leli laleli phepha but ekusayineni kwangkhona nxa sesibuya ngapha ngkhaya sokufika sokuthula. So thina sibuya njengama-African Union Youth Charter Hustlers siyabe simaker sure ukuthi khona kuyona okwasayinwa ngale langale langale siyakwazi njengama-youth sithi sikwazi sikugqugquzele at a local level ukuthi kodwa ku-charter leyana lathi kuzaba le-gender quality celani maybe la kumunicipality yethu i-council yethu lakho kube le-gender equality ngenxa yokuthi kubhaliwe ku-youth charter leyana engale phezulu elathi lizakwenza e-Africa.
Sigqiba ingxoxo yethu Thando, bengifisa ukukhangela njalo indaba ye-COVID-19. Kukhona na okungathuthukisa abantu abasakhulayo?
Kuthe kuqalisa i-COVID-19, i-African Youth bahlala phansi badinga i-task force e-specific for i-COVID-19. Bakhangela lama-funds e-COVID-19 fund for i-Africa. Bakuhlela khonotshana. So bathi bekuhlelile at that level. Kuyabe sokuqakatheke ukuthi kusuke ku-level le-African Union kubuye kithi ngapha phansi in the different countries sithi ukudomesticate lokhu kusebenzisa siku-implement the locally because i-COVID itholakala lapha kakhulu lapho esihleli khona.
Hayi Zulu kandaba sithanda ukubonga uThando Nkwinji ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8-9 PM khonapha emsakazweni we-Studio 7. Olivalelisayo ngenjabulo igama lami ngumaigobe ngithwakaza omuhle Zimbabwe omuhle bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Incwadi kwezempilakahle zithi igcukane le-COVID-19 elitholakale kwele-South Africa lilakho ukumemetheka kweleZimbabwe lakwamanye amazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ngo-Oliver Lesango ngo-Kips Dube ngisithi asihlanganeni ngo-6:30 AM kusasa.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.